omama laba bebethe gwaqa enkundleni yeZTF lapho okuchumayele khona uBishop Trust Sinjoki abanye omama akade bekhona ngumongameli wePDP unkosikazi Lucia Mathibenga olilunga ledale lePhalamende unkosikazi Priscilla Misia Irambwe Mushonga olilunga ledale lePhalamende enkaye umnumzana Abednego Bebe kanye labo mama abavela emabandleni ehlukeneyo Oqoqela umhlangano unkosikazi Lorraine Ncube olilunga lebandla leMDCT uthi lomhlangano uwenze elenjongo yokuthi omama bajengisele ukusekela uMakhuphe ngenxa yokuthi omama bebethule bengazwakali ukuthi bathini ngokukhahlanyezwa kukaMakhuphe
Mina mphoqwe ukubona omunye umama edubekile ngabona ukuthi umama lo ngabe khona yedwa But sikhona silokhu sikhuluma emakhoneni ethu ukuthi into yenzakala kuye ayindle. But gala ayikayizwa support yethu. So ngcono sibuye sinatheni tiye sijabule laye bese ke sajayiva lokujayiva skidothoko uzasa. Ngoba ukuthi asizwe we wanted her to feel our support. Akuzwa ukuthi omama bayangizwa omama bangikhudumeza la yazo zokukhudumekele. Simupha amandla yokuthi gama yima isibindi.
Unkosikazi Priscilla Misia Irambwe Mushonga uthi bafuna ukucisha udaba lokuthi omama abasekelani ethi kungamanga lokhu uthe omama bagwenxwa ngamadoda kugcina ukukhanya engathi omama abazwani
sithe njengabomama sifuna ukuthi sicishe into lehlala ikhonyo ukuthi omama abasaputana omama kabancedisani sifuna ukuthi sithi khona siyakwazi omama bayancedisana ngoba nxa kusemfeni Abantu esibabonayo behlezi abangalaliyo ngabo mama. Obaba babe benathutshwala phandle baphume bayelala. Nxa kusemtshadweni abantu babe bepheka benika abantu ukudla kuyabe kungabo mama. So into leyo ukuthi khona omama kabasaputani it's not true. Omama bayasaputani. Abantu abasigwenxayo ngamadoda.
Unkosikazi Mushonga ugcizelele wathi omama nxa sebesiya ekhethweni kumele bajengisele ngokungagqoki izambatho zangasese ukuze bazikhumbuze ukuthi bangabomama bengavoteli amadoda.
Impi yonke ile revolution. Akulampi eqalisayo ukuthi aliyenze enye into. Nxa thina esintwini uzondile ungumama. Egumeni lapha umuntu efuna ukulethela ubukhonyana ongamfuniyo uyanqunula ngikukutshengisa kwethu njengabomama sizanqunula ukuthi unqunula kwethu kuyabe kudifferent ngizona sisiyavota simile kuma queue siyabe singagqokanga amapenti ukuthi sizitshengisele thina njengabomama ukuthi sizondile and to show the world ukuthi these men have abused us and they've exposed us But most importantly, we want to remind ourselves about humanhood. Ngoba kwesikhathi idemoni lengakungenela nxa uphakathi kwebalot, ukhohle ukuthi ungumama. Ibalot lami njengetoilet kuyabe kuvaliwe. Uyavula nje ungabona isandla sakho sesifuna ngaze athi sifuna ukuvotela indoda. Uma usuvula isigqoko sakho ukhangele ubone ha mina ngingumama, uhambe evotela umama. So we are doing this. That is going to be our mark for this election. It is a pantless election.
Umongameli wePDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthe ilanga leli beliqakathekile ngoba bebezomqinisa uMakhuphe njalo angachedeli emuva ethi njalo imbokodo engumama isithintiwe ngakho impi isiqalile.
Ilanga leli beliqakathekile besizomqinisa uMakhuphe ukuthi vele angachedeli emuva. Ngoba vele bafuna khona ukuthi yena abe esedela athi give up so besizomkhuthaza okwesipili besizomtshengisa ukuthi hayi imbokodo lezane zihlala zikhulunywa ukuthi ungazithinta sezithintiwe sesikhona ukuzobalaye besisonke eqaliseni kuhambo lolu olwe opposition lapha kweleZimbabwe kodwa besingakhangelela ukuthi kuzangenela ukuhlukuluza okusuka kube le violence engaka so kusidanisele kakhulu
osekela uMakhuphe unkosikazi Patricia Chabalala uthe uyamsekela uMakhuphe laloba kutheni
uMakhuphe ngumama umama uvela kumthwakazi njalo uvela inkokheli ngokwakhulu ulobe ukhokhela egazini lakhe so mina njengomama umama Chabalala ngiyamsekela noma kumnyama noma kubomvu noma kunjani ngiyamsekela ngizahlala futhi njalo ngisekela wonke umuntu omumama mhlaba wonke jikelele
unkosikazi Petronella Nyathi uthi usekela uMakhuphe ngoba elandela isisekelo sebandla leMDC njalo engumama
okay mina wokuqala mama kuphengimsekela ukuthi akhitshwe ku-MTC ukhitshwe unconstitutional. So mina oyenza ngihambelayo ukuthi enihamba le constitution, we have been struggling bezithwele nzima njengama activist sisilwa lo mgabe sisithi kalandeli constitution. So nxa kathi singizalandela umuntu o-violate constitution ngitshiye lo olandeli constitution, that means bengingayazi into ade ngiyenza olalo ngithona ngigijima njayo. And enye into yikuthi umama kuphe ngumuntu ongumama njengami. So nxa umuntu ongumama esenziwe njalo umuntu ongumfazi, mina vele ngizakumalaye loba kungaba ngonjani. And enye into ukuthi nginanzelela ukuthi umkhiphe on ethnicity, ukuthi hayi umakhuphe ngumuntu wesindebeleni bambiza ngabo dissident, bambiza ngokuthi kahambe kibe eMathebeleland as if eMathebeleland ngelinye ilizwe.
Osekela umakhuphe umnumzana Abednego Bebe uthi yena uyamsekela umakhuphe ethi ilizwe leZimbabwe lisalele kakhulu emcabangweni.
Nxa umuntu ofundileyo ekhona eZimbabwe kufanele ukuthi sicabange njengabantu abahamba esikolo. Abantu abahamba esikolo kabakhangela ukuthi umuntu ngumuntu ongumama kumbe umuntu owesindebeleni kumbe owesishoneni, kodwa bakhangela umuntu ukuthi uyenelisa yini kumbe usefike esibangeni sokuthi akwenze lokho yini okufanele akwenze.
Unkosikazi Thokozani Khuphe uthe uyabonga njalo uyajabula kakhulu ngenxa yabo mama abatshengisele ukumsekela.
Ngithanda ukuthi ngibonge omama bonke ababuye bazathi gwaqa lapha bezokuma nami, bathi kababuyanga kuzokuma nami ngingedwa, babuye kuzokuma ngathi thina omama ngokuthi udaba lolu lingabomama. So babuye ukuthi babuye bezosizochasana njengabomama ukuthi omunye umama uma ehlukuluzwa, abanye omama babuye bathi hayi nxa uhlukuluza umama oyedwa uhlukuluza isizwe sonke. So ngizizwa ngijabule namhla ngalala ubuthongo ukuthi nginanzelele ukuthi omama beZimbabwe labo bakubona lokho okwenzakalayo, labo bathi hayi lokho okwenzakalayo abavumelani lakho. Yikho bebuyile ukuthi bezothi hayi Makhuphe sibuyile namhlanje ukuthi sizokuba lawe, sizobamba izandla lawe, sizokhala lawe ngalokho akade uhamba kikho.
Unkosikazi Khuphe kunye labalandeli bakhe baxotshwa ebandleni le-MDCT njalo khathesi uyakhankasa eluhlangothi olo-MDCT oluzimeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.